akuhlukananga kakhulu ngoba xa ungasedla income uzaphila uthi. Kanti kubomama especially the single ones lama-widows kuba nobunzima kakhulu ngoba nguwe ubaba nguwe umama, so ngaso kube njalo sibe kuyahlukuluza. But ukuhlukuluzeka kwakho navele akuyeke ngakuyihlukanisa lakobobaba ngoba nxa usulahlekelwe umsebenzi kungasela income. Okubuhlungu kathesi ukuthi whether usebenze iminyaka emingaki 40-50 iyaretrentshwa ukuthi uyihambeli nje imali yakho ende uzayilinda ungaze ukuthi ibuya nini kumbe nini kumbe nini. Abanye begcine besifa kuyo, so really kulobunzima omama bathwala nzima. Nxa kulobunzima emsebenzini sikhona ukuthi sibaprotekte, but si-approache abaqashi babo singakhulumanga ukuthi uhlupho lolu olwenzakala enkampanini sibuthiwo ngubani. Siyabakhwesela sibavikele but silungisise izinhlupho zabo. Kuhle ukuthi ube lilunga ngoba nxa usuyele lohlupho i-union iyakuyela kuze kube sekucineni. Bengazi, andiyazi ukuthi abaqashi babe belokhu be-aphila kuze kuyefike e-Supreme Court. So wena nxa ulilunga akulalokho olukhiphayo. Nxa ungaselunga siyakuncedisa, kodwa bayakuleva ababuthi i-10% ngoba awusile lunga labo, bayakuncedisa but bekuchaje i-10% of lokho benefit eyabe uzayithola especially kulabantu abasebeningi. But i-10% kuya ngama-union industry ekhona leli union ukuthi thini, but generally elokhu esetshenziswayo i-10%.